Endabeni zethu namhlanje lilo Michael uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho lwelizwe luzakwenziwa lonyaka mhla ka 30 ngoNtulikazi. Umthethwandaba uthatha isinqumo sokuthi abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lizagqitshwa ngosuku lwakuqala ngoNhlangula. Abesifazana abazithweleyo bakhala ngokungatholi ngemfanelo imithi efunakalayo ezibhedlela zikahulumende. Salethulela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngosuku lokhetho lesinqumo somthethwandaba esokuthi abahlala emazweni kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzivazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.